Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla 17 kuMabasa 2022 muKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulamabandla ezombusazwe athi awasoze athakazelele uzibuse kusasa lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo.
Ukuthakazelela iminyaka engu-42 iZimbabwe ithole uzibuse kufana lokuthakazelela ukubulawa kwabantu bakithi.
Abantu abaningi bakhala ngezenzo ezimbi zikahulumende.
Singathi siyaqhathanisa lombuso ka-Ian Smith. Kuyafana naxathu, akusela mehluko ukuthi uzibuse sasimntwelelani, akusela ncedo.
Kodwa abakubandalizana uPF bathi luqakathekile kakhulu usuku lukazibuse.
Lilanga eliqakatheke kakhulu, ilanga elikhulu kakhulu ngoba lilanga lapho esaphuma khona ezandleni zokugqili.
Abantu abaningi bathakazelela ikhefu lephasika kwesezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
Isikhathi sokuthi siphumule ngesiphumo zingqondo, siphumo zimzimba.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zozizwa kulomsakazo. Amabandla aphikisayo anxuswe nguhulumende athi kawasoze ahambe enkundleni yemidlalo eBafokeng Stadium kusasa ukuyathakazelela uzibuse. Amabandla la athi abantu bancindezelwe kakhulu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ngakho ke akulasizathu sokuthakazelela uzibuse. ELeZimbabwe lifikisa iminyaka engamajumi amane lambili 42 kazibuse. Umkhokeli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mkhondisi Moyo uthi akutsho lutho ukunxuswa kwebandla lakhe nguhulumende kaMnangagwa.
Okwenze sala ukuba yingxenye yokuthakazelelwa kwe-independence eBafokeng Stadium kusasa kobulawayo ngosimemo sika-Emmerson Mnangagwa ikuthi okokuqala asingeke siyiselebrethe le-independence yokuzalwa kweZimbabwe okweminyaka engu-42 years. Kakhulu sikhangele udaba lwegugurawundi olwenzakala between 83 and 87 okweminyaka emihlanu. Ukuthakazelela iminyaka engu-42 iZimbabwe ithole izibuse kufana lokuthakazelela ukubulawa kwabantu bakithi abedlula 40,000 bebulawa nguye u-Emmerson Mnangagwa, lo-Robert Mugabe, lo-Perence Shiri, lo-Sidney Sekremai, lo-Constantine Chiwengwa labanye bakhe. Thina sithi asilandlela esingayithakazelela ngayo le independence, nanzelela ukuthi silwela ukuphuma eZimbabwe, silwela lokhu ngesilungu okuthiwa yi-self-determination, ukuzikhulula sisodwa sibe lilizwe elizimele lodwa. Yikho sithi thina ethi independence kayikafiki.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lisahlolisisa ukunxuswa kwalo umongameli Emmerson Mnangagwa. Abasekela ibandla leZANU-PF bathi kuningi okuhle okwenziwe nguhulumende webandla leli kusukela ilizwe lithola uzibuse. UMnumzana Joseph Juma owake wamela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende kubandla leZANU-PF uthi kulozibuse ogcweleyo eZimbabwe.
Usuku lolu kumele siluhlale siluqhathekise kakhulu ngoba luyasikhumbuza lapho esivela khona ukwenzela ubana sibe kwazi lapha esiya khona. Uhulumende owesibili omutsha okhokhelwa ngubaba uMnangagwa ubuye ngendlela eqhakatheke njalo ephezulu kakhulu ngoba ubuya uzolungisa lapho okwaphambaniseka khona. Sithe sithatha uzibuse kunenge esathi sukubamba sakhutha ugatsha ngenxa yokuthi sasingakaze sizibuse njalo besingakwazi ubana uzibuse kumele kuphathwe njani, kusetshenzwe njani. Manje ke njengoba yena umkhokheli wethu ubaba Mnangagwa ebevele khona kuhulumende lo odlulileyo okababa uMgabe, usekwazi lapha amaphutha esawenza khona njalo ke esebuye ngokuthi awalungisise lawo maphutha. Amaphutha amakhulu kakhulu esawenzayo yubana azange sinake izinto zethu ezeZimbabwe njengokuthi lokhu abakuthi ngama-infrastructural issues anjengemigwaqo, amadamu, ogesi lokunye konke okuyikho okwenza bana unxa umkhonomo kumele uhambe uhambe ngendlela epheleleyo.
UJuma uphinde wathi
usebuye kathethi ke umnumzana wababa mnangagwa ubana kulungisise khona oku. Siyabona imigwaqo eminingi iyalungiswa, siyabona njalo ukubana kona amadamu ayalungiswa amaningi asakhiwe indawo zonke. Elikhulu idamu elegwayisha kandemu elizanika ubulawa amanzi lalo selizaphela, bese sikhangela lasewange ngale le Kariba lapho kulungiswa khona izindawo ezilungisa amagesi njengewange lapho kulo unit 7 lo unit 8 abaseduze ubana baphelele ubana amagesi abe khona. Lokhu kuthathu kungahlanganiswa yikho okwenza ubana umkhonomi ube kwazi ukukhula njalo uqhubekele phambili.
Bayakhala abantu elizweni lonke jikelele ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eGwarayi esigabeni seLupane esabelweni seMathebeleni North uthi kalusakhanyi usuku lukazibuse eZimbabwe.
Konke okwakusenziwa ngesikhathi sombuso kaSmith sikhanya kathesi sesiphakathi kwakho. Thina abantu abamnyama sesihlukumezana sodwa, uhulumende kasananzi abantu. Abantu beZimbabwe bayahawula. Uzibuse esasimlwela asisamazi. Kunje nje ilizwe selikhanya linganinge labantu ababili abathathu. Iningi labantu lidonsa kanzima. Siyakhala nje akula mali elizweni, akula kudla. Sikhangele independence yona le esiyilandayo, abantu babelambile khona. Kumele ukuthi ngalilanga abantu abajabula khona kakhulu, bejabula ngoba kwakulilanga abakhangelela ukuthi babezikhulula ngalo embusweni wabantu abamhlophe. Kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngombuso esikiwo, umbuso weZANU-PF okhokhelwa ngubaba Mnangagwa, okokuthi singathi siyaqathanisa lo mbuso ka-Ian Smith kuyafana naxathu. Akusela mehluko ukuthi uzibuse sasimlwelelani, akusela ncedo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Pastor Magwizi okunhlanganiso yeZebra Veterans Association.
Yithi laba esasingekho okwakuthiwa ngama Tororo ngasona leso sikhathi. Yikho sathi sesilithethe ilizwe i-independence yaba khona. Iqakatheke kakhulu ezimpilweni zethu ngoba salwela leli lizwe ukuze libe khona, lithole uzibuse. Kodwa isimanga esikhona ukuthi hayi ke nanxa kunjalo salithola leli lizwe, iZimbabwe ayizange ibe ngekhululekileyo. Ayizange abantu baseZimbabwe bazange bakholise ukuqakatheka kosuku lwenkululeko. Kabazange badle uluju lwaleli lizwe, baba ngabahluphekileyo. Nanxa abantu abaningi bengaba le micabango yabo ehlukeneyo, abanye bathi uhulumende lo khona mubi kwedlula owamakhiwa. Mina ngithi uyedlulisa ububi owamakhiwa ngoba owamakhiwa wawusagcina umsebenzi yabantu. Owamakhiwa umbuso wawusibala amabhasi ayehamba ezitridini emadorobheni. Njalo umbuso wamakhiwa wawusiba khona ugcina izintandane. Lapha abanamhlanje laba kabagcini badinga inotho yabo.
Omunye njalo ocothoza uhulumende kaMnangagwa unumzana ucaca phulu othi ukubulawa kuka Elvis Nyati izizalwane zakwale South Africa kuveza ukuba abantu kwele Zimbabwe bahlupheka okumangalisayo.
Kukhombisa ukuthi abantu beZimbabwe basahlupheka bekwamanye amazwe. Abantu bazikhangelela phansi, kutshengisela ukuthi independence yethu after 42 years ize ngoba akula lutho esilutholileyo ngayo. Nxa kuyikuthi umuntu owazalwa nge-independence ngoba yena u-Elvis Nyati ka-1979 uze wafa engela passport yelizwe leli leZimbabwe, ngibona ingani akule enye into esingayitsho ngaphandle kokuthi independence yethu okwakathesi kayitsho lutho xa singalungisanga leli lizwe ukwenzelwa ukuthi abantwa bethu baphenduke eZimbabwe bazosebenza lapha ekhaya.
Kukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa umkhosi omkhulu wokunanza usuku lukazibuse kusasa kobulawayo lapho uMnangagwa azokuthula khona umbiko wakhe oqhakathekileyo.
Abantu abahlala kobulawayo bananza ikhefu lephasika besezindlini zokukhonza uNkulunkulu ngesikhathi seliphansi inani labatholakala belegciwane le-COVID-19. U-Alton Stasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Ayathokoza amakholwa lonyaka ngoba enelise ukubuthana ezindlini zokukhonza uNkulunkulu bese kule minyaka emibili besehluleka ukubuthana ngekhefu lephasika ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umfundisi Kelvin Mpofu owebandla le-Church of Christ ngomunye wabathokozela ukuba benelise ukubuthana lonyaka.
Nxa sikhuluma ngesikhathi se-Easter sikhuluma ngendaba yokuvuka lokufa kwenkosi yethu Kristu uJesu. Lapho esijabula khona njengamaKristu sihlangene singesindawonye silikhumbula lelilanga esathola insindiso lokukhululwa oyebubini bonke lemandleni womubi uSathane. Isikhathi esihle kakhulu. Okwenziwa esiphambaneni, umsebenzi owenziwa esiphambaneni ngoJesu Kristu yiwo umsebenzi esiza ngawo, sizothokoza ngawo ngoba kwakufanele kufe thina kodwa yena wangena esigabeni sethu ukuthi thina singabasindisiweyo. Iselebrate umusa wenkosi esiwubonayo ngalokho ukufa kukaJesu Kristu.
Elinye njalo ikholwa unkosikazi Prisca Dube uthi balithakazelele kahle ikhefu lephasika loba umnotho umanikiniki eZimbabwe.
Ikhefu lephasika libe yisikhathi sokuthi siphumuleke, siphumo zingqondo, siphumo zimzimba, sibuyele emabhayibhilini, siyehlangane emabandleni, njalo sibongele izulu elinileyo from iviki lephelileyo kwaze kwaba namuhla ngesande. And kube yisikhathi ade silokuthula generally. And I think abantu abaningi loba bengakwanisanga ukuthi betravel out of ama big cities, but generally abantu bakholisile ipasika ngoba it was quite, and maybe because izimali zangkhona ziyahlupha, that's why abantu abaningi singakwanisanga ukuthi travel.
Unkosazana Tanaka Murerwa okhonza eRoman Catholic Church uthi balithakazelele ilanga lephasika kodwa hatshi njengemvama.
Nxa sikhangele umnyaka ka-2022 siyabona ukuthi usibuyisele emuva vele endleleni esivele sisenza ngayo inhlelo zethu zebandla lekatholika ngesikhathi sephasika, lapho esikhumbula khona ukufelwa nguJesu esiphambanweni. Njengathi thina amakatholika siyananzelela ukuthi isikhathi sephasika isikhathi esiqakatheke kakhulu sibili ekholweni lethu ngoba sile mcimbi embalwa esiyenzayo eyokukhumbula ukufelwa nguJesu esiphambanweni, okuyikhona okuyinsika yokholo lwethu. Lapho esikhumbula khona ukuthi uJesu wasifela esiphambaneni ukuthi izono zethu ziyithethelele. Sile mcimbi ehlukeneyo esibalayo, kuba lesonto lamalala, kuba le Christmas, njalo siyaba kulamalanga esilala khona echurchi sikhuleka silindelwe ukuvuka kwakhe esiphambanweni. Ngakho ke ngo-2019, ngo-2020 la ngo-2021 asenelisanga ukuthi siyenze imicimbi leyi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Kunenye okwenziwa nguZulu ngekhefu lephasika. Umnumzana Samson Moyo uthi ikhefu leli lonyaka belingelamali, amabhizimusi ebephansi, lemichado ibimbalwa.
Ngama-Easter sebesikwazi ukuthi kuyaphithizela kule mchado. But ngingakutshela ukuthi lokho kusileyo kwenza umotikalisi ukuthi not even. But kuthiwa yi-Easter. Nge-Easter, every Easter Friday, Good Friday, Saturday, Sunday, Monday, idolobho lengebele kuyabe ngomahuta pipi 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 umuntu azitshaya amahuta abantu bechada bepolisi. But kathesi akula ngitho umchado oyiwosibheyila out now business yama-flowers. Ngoba ngathi uyakhangelela izimva zangikhona bangaka abakwanza ukuthenga ama-flowers. Balutshwana ngathi bakwanza ukuthengela izimva ama-flowers. ngabantu vele baphakathi komunzini kanti ezezithi zinxa zikhangela le mpupha ukuthi ikhwelile 10 kg nxa yaziwa ku-$3 isiya ku-$7 isinot ejob umuntu acabanga ukuthi ayothengile okuzeniflowzi engala 10 kg yaseve imali akathengipo.
Unkosikazi Nokuthaba Mbuyazwe uthi ikhefu lephasika ulidlale esenkonzweni, uthi amasela amthwalise amagabha avuzayo.
Hey, usathandi, khona nginanzelela kathe simoti leli chaya amawindi lapha babulala bayivula kwasetshwa kutsho utade kudinga imali ala kwasengiqhuqha khonapha amankazana ashuwa phezu kokuthi ngilwisana lokuthi ngifuna ukuyilungisa lapha engayishayelela khona. Ekuseni yonke kasibone kathesi usamfana sefuna ukuphuma nxa edithithi ufica imoto amaglasi agcwele phansi.
Amakholo amaningi emhlabeni wonke jikelele ananza ikhefu lephasika ngendlela ezitshiyeneyo. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle luthi akulamuntu obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo bangamachumi amabili lane 24. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu nengxenye 5462 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza sifuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba uPope Benedict, umkhokheli weRoman Catholic Church, uthi akumelanga abantu bekhonze labo abalenhliziyo ezilukhuni, njalo kumele belwisane lobudlwangudlwangu emazweni atshiyeneyo anjengekwele Ukraine. Uthi kumele ele Russia lele Ukraine abeke phansi izikhali, akhulumisane umlota ngoba abantu bathwele nzima kulelo lizwe. UPope Benedict ukhulume lokhu ngesikhathi esethula umbiko wakhe wePhasika. Uhulumende wakwele Ukraine uthi ibutho lakulelo lizwe lilwa okumangalisayo edolobheni leMariupol eseliphose lahluthunwa ngele Russia. Iziphathamandla zikahulumende zithi ibutho liyala ukubeka phansi izikhali njengalokhu kufiswa ngele Russia. Lele Russia eselibhombe labhidliza phose zonke izakhiwo kulelo dolobho lithi kalisoze libulale amasotsha la edolobheni leli angabeka phansi izikhali. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi sebelahlekelwe ngamasotsha edlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 eMariupol lapho ele Russia lihlasela khona ngamandla. Ele Russia lasuka endaweni zeKiev la eDonbas region ukwenzela ukuthi lizame ukuhluthuna isigodlo lesi. Lokhu kubikwa yi-Reuters News Agency. Soke isikhathi sezamasiko.
Nanamasiko
wenziwe manje
ngelobaba mkhulu babelobola.
Yebo, uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke lamhla sixoxa lo mnumzana David Mkhabenyana Ngwenya, inyanga eyaziwayo kwele Zimbabwe. Sixoxa ngokubulawa kuka Elvis Nyati kunangale ke kule South Africa, obulewe nje etshiswa ngabantu kumbe ngithi izizalwane zakwele South Africa. Yebo, baba Ngwenya, sawamukela kuhlelo, akusitshela ukuthi udaba lolu ulubona njani njengoba sizwile ke ugogo esithi sokumele ukuthi umzukulu wakhe aphindisele. Sikale ngokuzwe ugogo lapha ekhuluma ngakhona.
Kuthandeka buhlungu bathi zibuhlungu uzilele sibili uvuke uzilele.
Siyabona njalo baba Ngwenya ukuthi lo isekazi bekusekela khonokho ake sizwe njalo ukuthi yena udini
uzilele ulele phansi mtakatatu wethu laba bakubuleleyo bakubone khonokho.
Wena usuyikhokhona. Ah, ebulo njalo. Kwenziwani vele ukuthi kulungise inhliziyo yakhe?
Umbuzo ukuthi bona abesonto yini? Ngoba isonto bayafupha kakhulu sebaphuma emasikweni. Nxa bengabelandela usiko kufanele bakhone ukuthi kungenziwa njani. Ezokuphoyilekela. Nxa bekwekele khona lokho okwenzakale kwemzukweni lothileyo kuyasuka kube sokusiba yinjwayelo. Omunye wabo asela ekushiswa ngomlilo.
Ye, sibonile ugogo wakhe esithi kumele azilwele yena u-Elvis Nyati. So uyazilwela njani nxa sokukhulumisa lukazi kunje?
Uvusa umoya wakhe ukuthi kanye kubona abo abamshisileyo nabo bathwale ubuzima sokuluzimu lolo aluvusa ugogo uqondile kathe athini esele ngumzulu kubi kangaka
kodwa kuyasebenza yini esintwini khonokho kumbe into yakudala
hayi kuyasebenza kuyasebenza singakulati yakudala angingaba nemigcozo ethize yokuvusa umoya kuyabe kuqondile ukubulala into embi kakhulu engafanelanga ukuthi yenzakale ngoba usuphisa izihlobo zakho laba abafelweyo abasoze bavume ukuthi umntana baphongufa nje ngoba na usumbulala wena ususenza ukuthi usenzelwa kini lufe luphele solubulawa yilaba nabantu labo bekhama izinyembezi.
Siyabonga kakhulu ke sibonga ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya. Incwethi iyaziwa kakhulu kwezemithi yesintu njalo oyinyanga. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadini lokusasa ba.
Senana masiko
wenziwe manje.
Ngelo baba mkhulu babelo bola.
Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukameni Gomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje mfuna sikhangele indaba esiyaziyo sonke, indaba kaMsamaria lwanolungileyo uJesu owanika umzekeliso ngawo. Sizabala kuLuke chapter 10 iverse ka-33 ithi yona, kodwa umSamaria othile owayehamba wafika lapha ayekhona njalo kwathi embona waba lesihelo. Indaba siyakwazi ukuthi isukela umuntu wayebuza uJesu esithi, kambe yiwuphi umthetho oqakathekileyo eBhayibhelini? Akho uJesu wasesithimbili, umthetho oqala ukuthi thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, okwesibili lo thi thanda umakhelwane wakho. Ngoba nxa umthanda umakhelwane wakho kutsho ukuthi kulezinto eziningi ongeke wazenza. Ungeke weba kumakhelwane wakho nxa umthanda. Ungeke wajontsha umkakhe nxa umthanda. Ungeke wamfisela okubi nxa umthanda. Kodwa njalo uJesu sinika ke umzekeliso oqakathekileyo ukuthi vele sona isiKristu esiqakathekileyo isiKristu esilobu esilesihelo phakathi kwaso. IsiKristu esingahlali nje echurch kuphela, kodwa isiKristu esiphuma ngaphandle kwebandla sibe lesihelo. Lapha iDabulo khona ngole ndoda leyi eyayisuka eJerusalem isiye eJericho, ilizwi likaNkulunkulu lithi wabanjwa ke ngogubuzela izigebengu amatsotsi abemtshala undoda walimala amthiyo komuntu osefile. Ilizwi lenkosi lithi lona kwabuya ke umpriest ekhubuzela ejahe kuye enkonzweni wamedlula eceleni lundoda kazange afuna ukumthinta. Wathutsha njalo umlevite abayibaba bencedisa amapriest ethempeleni laye wedlula eceleni lugege evalekela lundoda olimeleyo. Kodwa uJesu unika umzekeliso omnandi kakhulu lapho esefika esigabeni sokuthi kwathutsha ke umSamaria. Lo amaSamaria siyakwazi ukuthi ayengadlelani lamaJuda, amaSamaria ayekhangelelwa phansi. UJesu uthi lundoda ongumSamaria nguye waba lesihelo lomuntu lo owayelimele. Wafika ke waphambuka wayamthatha wasemusa endaweni lapho ayengayelatshwa khona. Manje nansi indaba eqakathekileyo, sinazelela ukuthi uJesu uthe imilayo embili, eyokuqala ukuthanda uNkulunkulu, owesibili ukuthanda umakhelwane wakho. Wasesithi umakhelwane ngubani? Kazange athi wathutsha undoda owayehlala eduzane lalo umuntu otshayiweyo, kodwa uthi wathutsha umSamaria, futhi ngumuntu owayevele ngamazi, kodwa waba ngumakhelwane wakhe ngenxa yokuthi wamzwela wena wafuqwa ngumoya okuzwela ophakathi kwakhe umoya okuze selesihelo ngokuthi lo muntu oselimele ngenzo olunye lutho ngimncedise manje isiKristu sethu sakathesi ngesabantu abafuna ukuya echurch kuphela kodwa engabidlani lobuhlungu obuziwa ngabanye abantu phandle kwechurch siyakwazi ukuthi abantu banjengalundoda owayetshaye ngabatsotsi abanye abala kudla abanye abala imali yeschool fees abanye abala zinto omunye umuntu lo le ndawo yokulala aphangalala khona uyabe ngalayo ngakho wena nxa ungumKristu inkosi sibizela ukuncedisa yiso isiKristu soneso
akuyiphethe mfundisi
asithandazele baba egama likaJesu thandazela abalaleli la wonke umuntu ozwayo izwi lakho namhlanje ukuba umoya wakho ingcwele ukukhulumisane labo amehlo avuleke baqalise ukubona izidingo ezikhona kubo makhelwane izidingo ezikhona esigabeni esihlala kizo ukuze uNkulunkulu usebenze ngathi ukuthinta lokusiza abantu lesizwe sakithi egama likaJesu siyathandaza amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo
siyabonga kakhulu untungameli gomo ungadinwala kusasa Kwezabatsha namhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu labasakhulayo abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa. Baza kwenzani kulandela ukubulawa kwaElvis Nyati ogangadwe wathiswa izizalwane zakule South Africa?
Igama ngumduduzi moyo. Into embona abantu kumele beyenze ukuthi kumele beregister ekhaya bevote kwenzela ukuthi sikwazi ukutshentsha igovernment liyane khona le ZANU-PF. Then singatshentsha igovernment yeZANU-PF. Kuyabe sokulamathuba omsebenzi ekhaya singakwazi ukubuyela ekhaya siyosebenza before kuchange lani government hayi akulanto engaba right kumele kuchange igovernment so into engayitshela abantu ukuthi abantu we must register to vote change lani government kungena enye government then into sezi right kuyoba ngaselanto esidinga lapha eSouth Africa then we must go home ngoba into eshota ekhaya indaba yomsebenzi umsebenzi awukho so ngiyacabanga ukuthi maso kuchange igovernment sokulomsebenzi wonke umuntu uzoba lethuba yokuthi esebenze then into zonke zebese zikamba ngendlela ngoba zithi zigovernment le khona ayikho right ungazubuyele manje angeke ufike usebenze ngoba kulamsebenzi
ibizo lami nguThembelihle Ndlovu kuma Zimbabwe wonke nje jikelela khona kwelizwe leSouth Africa nasese nalabo abasezweni laseZimbabwe bengicela ukuthi sihlanganise namakhanda sibe bantu banye sincedisane ngalesimo esibhekane naso mina ngisingami ngumuntu olungele ukuze ekhaya ngilethwa ilendlela singakhona iSouth Africa sijikela umakhelwane ngibuye ngithi mina ezakhamizi zonke noma ngithi izizalwane zonke zaseZimbabwe ningalwi nabantu nikwekeni ezandleni zabaphathi babo nathi sizobhekana nabaphathi bethu ezweni sibuya kulekela seZimbabwe
salibonani uJabulani Khanyile lo okhulumayo abantu okumele sikwenze ukuba siye ekhaya singabe silwa sikude nekhaya silwa sikwamanye amazwe okumele sikwenze ukuthi sisuke lapha lapha esikhona siye ukulungisa sisekhaya sizame ukulungisa indaba yelizwe lethu njalo singafuna ukusizwa ngabanye abantu ngoba abantu bona besidinga ukuthi basisize yebo abantu abasiphazamiselayo futhi yibo bantu abasithengisayo okulandelayo kaElvis Nyati kubuhlungu kakhulu ngoba igovernment nayo ithule eyalapha eSouth Africa ayikhulumi ayithini ngokubulawa isihluku somuntu umuntu odalwe nguNkulunkulu njengabo ukuthi ube kungumuntu wabo wenziwe kanjalo ube bathini so kubuhlungu kakhulu besifisa ukuthi ingenelele igovernment yalapha isize lapho kumele isize khona
Kwezemidlalo iqembu leHighlanders Football Club linqikilana kusasa lele Dynamos emdlalweni wenkezo yeIndependence Cup. Amaqembu omabili athi azimisele ukudlala kahle eBarberville Stadium kobulawayo. Singaqhibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Kulabo badlali zombusazwe athi awasozi athakazelele usuku lukazibuse lomongameli Emerson Mnangagwa kusasa kobulawayo. abantu abaningi bakhala ngezenzo ezimbi zikahulumende. Kodwa abakubandla lezanu-PF Party luqakathekile kakhulu usuku lukazibuse. Abantu abaningi bathakazelela ikhefu lePasika kwesezindlini zokukhonza uNkulunkulu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, Oliver Lelisayo, Mogibbs Dube.